zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili, akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba. Ngaze kubuye ubani, ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi.
Silengxoxo lomela isigaba seSouth Atone dale lePhalamende engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT.
Abe yingana ungana soze kube lama election ngani bazakwenza ijeni ukhathesi. Sibone labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngeleMDCT, kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama-by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. I-ZANU-PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo-March. Yithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampeina. Njalo ba-announce lolu khetho bono Emerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu baza vunyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa. Bathule ngakho, benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni icele izekhi kuzofika namhlanje, kudala sifuna ivoters roll ukusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi. Ithi ayikho ivoters roll leyi. So kuyasibonisa ukuthi ona la ama by elections lawa vele aseregiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla, ngoba sihlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina, labo laba ababhilivu ukuthi bayakwazi abakwenzayo, abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama-by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka-2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzi sizilwela siba empower ngamalungelo abo ngoba oqala sinansela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe njalo lokuthi bavotelani abakwazi so thina kathesibhizi yabhoda nje besemakhaya for amalanga ngu4 edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwecause esihamba ngayo self determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa
manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka-2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota
thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani sithi si-revolutionary party esikwenzayo kathesi ukufundisa abantu bakithi okokuqala sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota besithi kudala bevotelo ZANU-PF kudala bevotelo MTC akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla so ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa i-voter apathy ngesilungu kumbe bengabhalisi ukuvota njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besiseplumtree kububulilima kanti kumalanga ladlulileyo besikubonkayi labolupani sananzelela ukuthi abantu bakithi abalama birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota so ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi so ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi waye bengarejista ukuvota kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleland abarejistanga ukuvota kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleland not konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota thina njengebandla singenzanga yethu homework sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele ngoba
asambeni
Bonela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engoyibandla leMDCT umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT sixoxe naye ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
hayi mina sengalungisela sibili ngiyamelela ama elections anytime come 2023 ngiyabe ngikhona ngisebenzile kuli constituency kakhulu akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo so ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukwenza kodwa ke uyabe ufuna ukuncintisana nami sibili kini ngoba yakusasetshenzwa sibili
manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance ubona kuzahamba njani uyanqoba yini kukhetho loluzayo
mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngitsho la kanye so into abayaziyo leyo sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani kodwa kimi ngapha hayi yangama okova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo abantu bayabona engiyenzayo lakadesi lokho ngisebenza ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayezelani so nxa ungela plan yayeza zonke izinto ezizo ukuthi kona uxotshwe eParliament abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abaphonga ukuthi uyahamba eParliament namhla usuxotshiwe abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu kuyini konoko umuntu kufuze aqedithemu yakhe ufuze obe le tactic yokuphila kona ngale eParliament usebenzele abantu akukho ukuthi uvotele ukuxotshwa kuphela uvotwa babayo bakuvotele ukuxotshwe bakuvotele ukuxotshwe so abantu bona labo asibafuni
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouth Town eHarare edalele eParliament engwebandla leMDCT
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
Asambeni madoda siyovota
ibandla le MDC Alliance lithi alisoze livume ukuthunelwa ibizo lalo ngele MDCT kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance usithumele umlayezo kamakhali khukhwini echasisa ngalolu daba
uMonzora ubujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho yalalungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani naleli icala. Into yokuqala mahlabe zulu ukuthi icomposite agreement eyaforma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uThwangirai ya expire khona phana umama uDr. Khupe esenza iCongress yakhe saphinda sinabe MDC Alliance senza iCongress yethu ngo-2017 eGweru njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections uMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izanpif simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU khathe sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity umuntu ophonga usengezimithiyo ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselout njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo ithe xotsha abantu eParliament ama MPs lama councillor wathi ubaxotshela ukuthi sebemukile ku MDCT bayakwakha ku MDC Alliance incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT ne-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabe Zulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabe Zulu asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufaka bantwini la uMonzora sebemhlanzile ikho libona nje abasupporta umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngamakandidate ngoba kuyayangisa ngalokho mahlabe Zulu thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu iexecutive yeMDC ayilamandla thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
Asambeni inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 lababanjwa igciwane le coronavirus liqhubeka lisehla ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani awethulwe izolo leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamani amanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolugatsha beselusethula amanani abantu abadlula amachumi amathathu ababulewe iCOVID-19. Ababanjwe igciwane lecoronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elethe News Hoax lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edale lephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla leZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba ukuthi bonke abalembono ichiyana leyabanye bayizitha. UMliswa waxotshwa kubandla leZANU-PF esithethwa amacala ambalwa. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni uMnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubungilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela njalo ntungameli inkomo kini lonke ma-Afrika amahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithi lisikhalele lisizwele sokusikhala ngama-permit. Into iyavela kule mnyaka le njengoba sesibona sinesemasegoli sokukubi shem, sokukubi. Angazi uMnangagwa uyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lisiyengene edesertini yakhe. Banikuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo, banikuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Baniyazama ukuthi abantu evula ama-regulation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke. Kuya siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ngonqono sidumelane siwele phansi. Vela kusajiki lapho vele kwethu nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda le nto.
Salomonake bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba Studio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kakhulu umhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini, ngize ngahleka impela ngaze adabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizuze ugawula ekhuluma ugawula ezithi ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso mina hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle nawe njengomuntu mfela lawe gawulwa. Hayi wabona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe usupport abantu isikhalozo sabantu lothi uhlalo uba against abantu abasolayo inhlupho zothi abaphathwa kahle abasebenzi bayasebenzi but abaholi lutho. Hayi namhlanje hayi la ngujala uhlombe ubabagawula hlalo fakaza la iqiniso uthi hayi abantu abafuna ukufakela imali ngithi ubuhlasi ba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sika government kwelawa usebenzi ukhulumende. Hayi ngiyabonga bengithena midlulisi umbiko wami lami uthi hayi ugawula uzowakho umuntu ezwakalayo namhlanje impela la uthi hayi igovernment futhi zifake abantu imali ngoba mpela ngezoholisa umuntu i-$5 uyathengani i-$5 into zenzidula kangaka. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala lanto liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa uthi ubhalwa njani bogogo khona ngapha emagushwini khona ngapho emathekeleland north lingakhohlwa uthi uxa ubhalwa njani. Zamanje phela lifa uxa ungcwele ngafika ufaka uxa unophusha isquare phumela lingaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo. Ngiyabonga
Studio 7 injani basakazi bami majabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho sebabona apha kuma social media bahlanganisa sibili bayadoyidoya bayahlabela yeZimbabwe 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 kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 yegovernment yini kabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani hawu bonani thina kathi kanti kuthiwe ezizohamba vele ngo 31 zika December 2022. So bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza hawu kanti babona thina lathi sisafela khonapha yini. Maybe nxa singaqale enye impilo ezweni lethu, ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi ukuthi kule misebenzi kuphela kodwa ngokudlova lifile kodwa udlova lo sebesidithi sikwenzayo thina sizabuchisa siyalichiya lobudlova balo. Nodwa into engifutshela yona kuphela ukuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibe siyaba sibabiza ngama South Africa kusasa ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke amakampani la ngama foreign siyalichiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lomnyaka anti into enye lenye le notice ngike sikhambe sichize imali zethu lapho sesiliyakhela amazweni sesilinotisile xaxa kumbuluza sikhathele ngani madoda sikhathele ukubizwa ngamabizo uzolithola lani majida no problem.
Linjani balaleli be-Studio 7 labasakazi bethu okhulumayo ngu-Memory Mberengwa. Ngicela ukuthi ngibuze izizalwane zeMberengwa West ukuthi bathini ngo-MP wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years simvotela. So ngicela ukuthi sike silukhangele izudaba lolu bakithi bantu beMberengwa West sike sivuke lathi kula bantu abatsha banjakomagida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu. UJoram kasincedi ngalutho, imigwaqo ifile, into yonke vele i-upside down. Then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile. So umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokho? So ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivuse amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa.
Salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso lendaba eziyizo. Emnilami igama ngu-Adolf Shaba. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT laboDouglas Monzora. Laba bathi bona bazongena ku-election kwe-MDC Alliance. Othi njalo igama le-MDC Alliance ngelakhe, i-MDC ngeyakhe. Amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe lisebenza kahle. Izani simsebenzise ngisho le ngqondo zakhe amboni zisasebenza kahle. Ngoba lwana umuntu wavele wafika i-MDC ikhona. Ngokwazi kwami lwana umuntu wa joina i-MDC ngo-2006. Usebuye esebenzisa nje into engayazi. Sikumbe imithetho ayiphiwa izano. Ngoba ethola abantu abanje ngavune esenchamisa o-Westman Ncube otenda ibidi. Bevele bekhona ku-MDC but kuye likhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla. Angazi ukuthi la mandla bamupha wona anganayo. Kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama. Abantu bezimbabwe ababona isiphukuphuku bokuthi sebengaze behluleke ukwazi umo i-leadership abayifunayo. Njalo ngilethemba lokuthi uNelson Chamisa le team yakhe o-Westman Ncube otenda ibidi uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngusatane ugqobo lwakhe straight.
Sanibona ngesitudio 7 this is good thing. Abantu bakithi ngeke ngazi lapha nohotho wethi thina abantu bakomthokazi sinobandlulula sikabandlulula thi azange sahamba ziyabulala abantu besishoni ngegugura wona azange sahamba zayodiliza amathuna esishonini siyoqela kufike phansi ngabo.
Linjani balaleli bakaStudio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile oChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekeli hlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezelwa amabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezapho izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo sikayizwa phela ukuthi kuthikafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugura wonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona lokhu isafuna nale zimbabwe into yabe ifuna kudala sebezikhathi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu bengimayisahamba ngesitathi sensane sesalimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeliqembu enginibona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokhu ngamanzi le-oil.
Salibonani basakazi be-Studio 7 zisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engiyizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher amateacher abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza oyelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane isnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwabachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu, yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo wokuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela, kodwa besekusiba lokuthi bathi bona khona ngapha eSeattle, especially indawo lesihlala kiyo thina, abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belomkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku, angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele, ngike ngabona odokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli khanya aliyindawo liba loyo liphenduka lisiza. Hayi, njengasemsebenzini wami nalokhu ngaqalisa ukusebenzela ngkhaya kusuka ngo-March last year, ngo-2020. Yeah, lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika lokhu ngisebenzela ngkhaya lakathe sokutshengisa ukuthi igciwane loyo likhona.
Sesike sabona kwezinye indigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hhayi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilamashelf angekhoyo, njalo ngasizange sidinge lutho, sivele sejayele ukuluthenga salithola lungekho. Konke nje ukudla esikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo oCasco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha ugcwele lawa ama supermarket othwa ngoSafeway labo Albertson. Ngeke ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo ukukhona, anzange ngiswele lutho. Engikunanzeleleyo kuphela mina ukuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi especially into njengenyama, i-beef, khwelile sikulika kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchago lamaqanda. Kodwa ukudla bekukhona sibili hayi kugcwele. Amashelf abelezinto izinto zangkhona zikhona. Ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike. But thina lapha hayi ukudla kukhona sibili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.